Thina njengebandla elophawu olulithanga okuthiwa yi-CCC ekhokhelwa ngubaba u-advocate Nelson Chamisa ekulungiseleleni ukuthi siye kukhetho lolo oluzayo ngempelaviki kudala kalungisela. Kodwa udubu esesilubona yikuthi sonke siyazi izulukandaba ukuthi izeki ivele iluhlangothi lebandla lezane. So bazama ubuqili ngendlela zonke, lizwile ukuthi bathe bona uma sebeprinta amabhaloti papers kabasoze bafake uphawu lethu oluluthanga ngoba vele umthetho uthi wona kababanjwa ngenkani ukuthi benze ama-ballot papers esithi ngesilungu akhaladi lana alombala ekhanayo ukuthi amabandla avotelwayo asebenziswa mbala bani. Kodwa kakusethuthi khonoku ngokuthi uZulu wakuleli luzi usevungamile njalo useyitshelile izano, wayitshengisa njalo ukuthi sebekhathele ukuthi bona basebenzela inyoni njengeganga. Izano isifikise abantwana baseZimbabwe lapho abahamba besithi baye emasimini ibalimisa insimu zenyama, thina izizalwane zakuleli lizwe singelazintsha.
Siyabona ukubana uluhlu lwabavoti i-voters roll lukhanya lungahlelwanga kuhle okubangele ukuba izekhi izexotshe ezinye iziphathamandla zayo ngendaba yoluhlu lolu. Manje lina lithini njengebandla, aliboni na ukubana kuzaba lokusetshenziswa kwe-voters roll ukuthi ligcilibezelwe?
Ivele i-voters roll yiso ngezinye zezikhali ezisetshenziswa ngabahulu ukuqamasela abantu bezane. Yiso isikhali abasisebenzayo kusukela ngo-1980 lanamhlanje. Kodwa into ekhona yokuthi sonke siyazi ukuthi kule ngcitshi ezicubungulayo i-voters roll ukuthi zibone lapho kulezikhewu khona lalapho kulokucina khona. Kodwa into nazi ukhetho lolu esizalwenza kuyangempela viki isitshengiso eZimbabwe nomhlaba wonke jikelele ukuthi sesifikile ukuthi nxa sesisiya kukhetho onguye okumele akhethe inkokheli azifunayo nguZulu, ngoba abanikazi bakahulumende nguZulu. So thina esikwaziyo lesikuthenjiswe nguZulu lalapho esihamba khona, uZulu uzimisele ukuthi eqede ukuvota uzadlala khonapho avotele khona. Lapho kuzavuka khona ngazani kulingani kulo dubodubo, bazagijima izalwane zaseZimbabwe silungise, ngoba ngalesi sikhathi lolu khetho asisakhangelelanga ukuthi ungolukabani, sesikhangelele ukuthi silungise ikusasa yezizalwane eziyibo ezizabusa phambili kunokuthi sibachiye bephakathi kwegodi okulodaka ukuthi bangeke basithupha.